Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 3 Impalakazi 2023 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kwatshiswa ngamataya thina sithole vele betshisiwe kodwa bengekho sebebakhele. Amaphoyisa besingakaboni ukuthi bekhulumisane nawo but kube nabanye abancedisayo.
Kubulawa abadabuka eZimbabwe ababili kwele South Africa abakhonza uNkulunkulu obekuchatshangelwa ukuthi ngamasela.
Siyabatshela ukuthi abantu sivele sibafakile sifuna ukudlalisela isikhathi ngamavoti ethu sifuna ukubisela abantu bona abakade sivele sibafakile.
Amabandla amakhulu agagazela ukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngomgqibelo ozayo. Iqhubekela phambili impi phakathi kwele Israel leHamas. Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo mhlakazo. Utalenti moyo odabuka eKezi lo Felix Nkomo ozalwa eCholojo babulewe ngabantu eDeepsloot ngolwesihlanu kusihlwa kwele South Africa besiya emthathazweni endaweni yokukhonza khona amapostoli akuhlanganiso yeimisebenzi yamapostoli church. Bagangathwe ngamatshe batshiswa ngamathaya emota ngabantu abathi bebedinga amasela abathole senzima eDeepsloot. Umoyo lo Nkomo kubikwa ukuba bafe bephika ukuba bangamasela njalo batshengise abababuleleyo izembatho kade bezithwele besiya thandaza. Umnumzana Mehluli Ncube oku imisebenzi yamapostoli church uthi ababili laba babulewe njengalokho okwehlela umnuyi u-Elvis Nyathi wagangadwa ngamatshe watshiswa eDeepsloot engonangalutho. Uncube uthi sebedinga imali efika inkulungwane ezingamajumi amabili zamaranzi ukwenzela ukuhambisa izidumbu zabo eZimbabwe. Ake sizwe uNcube ukhonza lababili laba echasisa okwehlele abanye bakhe.
Laba bantu uthe kuthani mfonelana labo mbuya emsebenzini ukuthi hayi madoda sihambeni siyobala sisenkonzweni. Safonelana kanjalo uthe uma sifonelana kanjalo ngahlangana labo khona kotalent kwalo othonileyo ethezi utalenti moyo. Sithe suka lapho besiyi-4 saphuma. Sithe uma siphuma kwethalenti siqonde e-church omunye uhlalela eceleni ngaphe 12 or 13 so kwasehamba nabana belo talenti selesilo talenti bathi hhayi awuthi sidlule ngapha sithatha izembatho. Uma sithatha izembatho sizathi lathi sijike sizahlangana phambili lina hambani straight sizahlangana esontweni ngo uselese sithi hayi ngizohamba lo talent. Bayehlukana nabo kanjalo thina saqhubeka saye enkonzweni. Badlula bethatha izembatho ngoba lohlala nabo uthe bafike bathi hayi silanda izembatho le-jacket sisaya esontweni siyabala sikhona ngalo esontweni. Thina ngabe safika sahlala kwaze kwathi 1 hour and a half and then ngiyabona siqeda ukukhuleka nje sacala nje ukuthi anabakanti phela bathetha isikhathi and then balokhu
sawasuhamba njani khonapho
ngikhona ifoni yakhona yasibanjwa ngomunye ubaba oro ngumteli lwa ubaba. Uma ngithi ngambuza ukuthi alaba abantu sebetshonile batshisiwe ngithi into leyo iyenzakale nini sokule 1 hour yenzakalile into leyo kodwa hhayi abantu laba yisiko ngizamile ukuthi ndami ngilwele lowo engimaziyo ngoba ugcine senikeza ifoni babasetha bathola bezembatho bathe bebasejike-ke khonapho. Kwasokubathi kwaqhamuka elinye icuku labantu lomphakathi yibe lifike lishana kwabantu yekuqala kuthiwa ngabantu kanjalo baze bathola thina lathi siyasabile ukuthi sihambe ngasene siyamisikhathi kathi kungcono silale sesontweni ngoba umphakathi awuthembisi uyasengejikela lawo salala sisesontweni and then savuke ekuseni ke sisiya khona ngalo lapho abachiselwe khona bathola amagenenti abo ekhona fana duzela lapho abachisela khona amagenenti abazange beyachise sake sifika sigoqa amagenenti siwathatha ke siwasezindlini zabo besingavuthananga sonke nalaba bekhezi thina besingabena kulo itholoto.
Amapolisa athini ngodaba lolu njengoba abantu laba besiya enkonzweni bagangadwa bathiswa?
Bathiswa ngamataya thina sithole vele bethisiwe kodwa-ke ngekho sebebakhezi. Amapolisa besingakaboni ukuthi bekhulumisane lawo but kube nabanye abancedisayo. And then laba abancedisayo bathe bazohamba la bepolisi beza ukuthi kati laba abantu ababili ababuleweyo belezembatho lithi kuhambe njani.
Umnumzana Mehluli Ncube ukunhlanganiso yeimisebenzi yama-apostolic church besixoxa laye esedeepsloot ejohannesburg kwele-south africa ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lamapholisa esabeleni se-gauteng ngoba bebengaphenduli incingo labo makhalekhukhwini. Kubikwa ukuthi abantu abahlanu abadabuka kwele South Africa labo bagangadwe ngamatshe bathiswa nguzulu ngolwesihlanu kuleyo ndawo bebecatshangelwa ukuba ngamasela asehluphile eDeepsloot. Amabandla ezombusazwe abalisa LCCC leZANU-PF abekankasa wobulawayo edinga ukuvotelwa kuviki ezayo ngomgqibelo kukhetho lwama-by-election olwenziwa kulandela ukuxotshwa kwamakansela lamalunga edale lephalamende lesenethi ngumnumzana Sengizo Jabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla leli u-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ngesikhathi esethula umbiko womkhankaso enkundleni yomdlalo wenguqu enketha 9 isikhulumi sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalo Siziva uthi sebelungele ukhetho
kanyela ukubisela ama-MP ethu wonke kusukela empophoma sibisela u-honorable umakaza ekazipaki sibisela upaso enketa sibisela umanduna ebulawesouth sibisela unicola wahleni elobhungula sibisela ugono lamakansela wonke athishwa luhlanga oluthingaizayo.
Ilunga le-CCC elingene umkhankaso walamuhla unkosikazi Sibongile Nkomo uthi bazabuyisela esihlalweni amalunga abo ayexotshiwe.
Hayi sithi siyanqoba bethu siyababisela njengokuthi sabavotela njani. Hayi okwamanje kuhamba kuhle loba bekhona bona bazithi bayitriphu siyelandelayo kodwa amboni ukuthi bazanqoba ngoba thina siyabatshela ukuthi abade sivele sibafakile asifuna ukudlalisela isikhathi ngamavoti ethu sifuna ukubisela abantu bona bakade sivele sibafakile.
Isiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Matson Hlalo uthi sebelungele ukungena kukhetho njalo ulethemba lokuthi bazanqoba.
Hayi mvuni ngani yonke into ifake kuhle konke okufunakala i-TPC yikho kuzakwenzakala njengoba lisazi ukuthi ibulawayo vele ilandela ushamisa.
Osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga okhankasela ibandla leZANU-PF elokitshini le-Country Park ukhuthaze abantu ukuba bayavotela ibandla lakhe ngokuthula.
Ngathi beyibangu sinerunyararo nguba yose
asibeni ngabantu abalokuthula isikhathi sonke
sibakhane
sibambane
sibe nerudo phakathi pedu
sibe lokuthandana phakathi kwethu
sibe nekuzwanana phakathi pedu
sibe lokuzwisisana phakathi kwethu
sibe tinoyanana phakathi pedu
sibe abantu abananazelelanayo phakathi kwethu.
There has to be peace, unity, love, tolerance and harmony amongst ourselves. Pakuvota
ekuvoteni
muswa 9 zvita
ngelanga lika 9 December
ngatibude itose ndoshoko rangu rekuguma ngatibude itose neuwandu hwedu chilo votera nengo ye ZANU-PF.
Ukansela phansi kohlelo le-proportional representation ongwebandla le-ZANU-PF unkosikazi Nokuthula Sibanda uthi umkhankaso uqhubeka ngokuthula njalo bakhangelele ukunqoba.
Sikhangele isibingelihle libanzi ukuthi sizakwenza ngcono njengoba upresident usithembisile into eziningi lokuthi kuzakhiwa i-police station njengoba khanya i-police station e-Country Park. It's very small, i-Country Park yendawo enkulu kakhulu.
Sela ukuba lilunga ledale lephalamende eCountry Park umnumzana Arthur Mujay uthi ukhangelele ukunqoba
mhlaka 9 sabe sikuthaza abantu ukuthi kumele bephume lokunene bayovota kuqhakathekile ukuvota kumele bevotele uMP uAdam Mujay for the development.
Kulandela ukususwa edale lephalamende eleSenate lamakhansela elizweni jikelele iZEC izaqhuba njalo ukhetho lokugcwalisa izikhala ezikhona njalo likhomishini ithi isilungele ukuqhuba ukhetho lamalungiselelo asefike esibangeni esiphezulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo nginguAnastasia Ndlovu.
Hele Israel iqhubekela phambili liphosa amabhomba eGaza lapho osokubulele abantu abafika phose amakhulu amahlanu kusukela ngolwesihlanu kulandela kumiswa kwenkulumo zokukhulula abathunjwa iHamas kanye labavalelwe entilongweni eTel Aviv. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umkhokheli wakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu uthi ilizwe lakhe liqhubekela phambili lilwisana leHamas lize linqobe. UNetanyahu uthi usemise inkulumo leziphathamandla zeHamas. Abakhokhela iHamas bathi ele-Israel libulala abantu mahlayana eGaza. Kubikwa uba kulabantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,200 asebebulewe eGaza selokhu kwaqala impi le. Sokubulewe abedlula inkulungwane 1,200 kwele-Israel. IHamas sikhulule abantu ababethunjiwe ngomfumfu abedlula inkulungwane 110 kuthi ele-Israel selikhulule abavalelwe entolongweni abafika phose amakhulu amabili lengxenye 214. Baningi abalokhu besezandleni zeHamas kanye labavalelwe ngele-Israel abadabuka ePalestina. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxele umfundisi uSeni Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Kuqakathekile kakhulu ukuba kume ukulwa lokuba bathole isikhathi sokuba labo abakade bethunjiwe bebiselwe ezimulini zabo. Lokhu kuqakathekile njalo kusinika ithemba ukuba indlela yokuthula ingaba khona, njalo ke kusinika ithemba ukuba i-Israel leHamas bangathola indlela yokuba bakhulumisane loba bengazwisisani kodwa kube le ndlela yokuba kube le ngqubela phambili yokuxoxisana.
Ye kuyo phambili baba Sibanda, bona zani-ke bakhona abanye abathunjwayo abangakhitshwa kona ngale-ke iHamas njalo le Israel ikhulule abavalelwe entilongweni?
Sibona into kuqakathekile njalo ke siyathemba ukuba babe lokhu bekhipha abantu ababotshiweyo ukwenzela ukuthi bengalwi kodwa kube lesikhathi sokuba abantu bakhulumisane. Ikakhulu sizwa usizi olukhulu kakhulu ngabomama labantwana ababayiba abagcina besifa belimala nxa kuliwa izimpi.
Umfundisi uSeni Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance besixoxa laye ekobulawayo. Dozikati sezamasiko.
Baba mkhulu babe lobologogo
senzi sezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa lomnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sika Bulelani Lobhengula, wakhethwa ngabakokhumalo ukuba inkosi yesizwe sikamthokazi. Baba Khumalo, siyakwamukela emsakazweni.
Ngiyabonga msakazi.
Ye, akusitshele Khumalo, sizokuthola lilo hambo lapho lo Bulelani Lobhengula Khumalo.
Yebo msakazi, ngesonto elizayo mthaka 10 sehaberoni abantu bakithi abaseBotswana bacelile ukuthi labo isukubona inkosi. Yikho ke asathi thina lati besifuna ba lomcimbi lapha kuvala unyaka. Kodwa sathi thina hey abantu bahlala bese sisola bethi inkosi yethu inkosi yeHillbrook. Nampa abantu bayamemeza eBotswana kahle sigijima. Sase siyeka lokho kwethu. Sathi thina siyakuye eBotswana ukuthi inkosi kuyehlangana lesizwe sayo eBotswana.
Kuzabe kusenzwani kulapha?
Emhlonishwa abantu nje bayibona inkosi ngoba inkosi ayikhulela ngekhaya labayazi. Kodwa lololo suku nje hayi kugida imigido yethu yesintu kuyaziwa. Abadala labo bake baxoxe lenkosi. Kula badala mphela abantu bafisa ukuthi baye bahlale lenkosi ake bayixoxelayo.
Bathini abadala Khumala kusinxiba indlela?
Abadala bakhathazekile emsakazini ngempilo nje esiyiphilayo njengesizwe. Bakhathazekile abadala ngokuhlukumezeka kwabantwana. Senza kuyanithinta enye into. Njengobana nje izolo lokhu kuzwa kuthiwa kubuleka abantwana kwathiswa abantwana bakithi eDeepsloot. Inhlalo nje yabantu bakithi kuyasihlukumeza isizwe ukuthi abantu abahlalanga kahle. Yilokho abadala abafuna ukukhuluma ngakho. Sathi isizwe sibumbana, sibumbeka nini, esihlale lazo sizinze.
Nanko kumbuzo konapho sibumbeka nini Khumalo?
Yilokho zaMthembo into leziyiprocess. Ubukhosi baphela 129 years ago. Sivusa into eyayisihlale over 100 ingekho, 100 years ingekho. Akusonto encane Dube, akuso instant coffee, instant porridge. It's a process. Kuza sithatha isikhathi kodwa ke kuyahlangana Mthembu.
Ye, siyabona kulalabo umnumzana Raphael Khumalo labo bathi ha, labo babambile khonapho. Pho akusoze kuhluphe khonokho.
Izinto lezo zikhona ebukhosini Mthembo, into ze lonke uzaza lembango zikhona ebukhosini. Sina sisebenza laba kwaZulu la. Ubukhosi babazange baqamuka basukela kudala lokhu bumi. Kodwa bakhona osimakade, vele zikhona lezi zinto.
Kodwa abantu iqiniso bayalazi,
sifuna ukwenza into eyiqiniso. Mthembo ngizakhuluma enye into nje abantu abangacina bethi mhlambe ngikhuluma kabi. Kodwa ke isizwe sakithi sesichiphe ngendlela yokuthi loba ngubani angafuna ukusithengisa. Athi mina azithiphisela wena. Kodwa iqiniso lamaqiniso isizwe siyalazi iqiniso. Kufanele thina sime eqinisweni sidefende isizwe sethu ngisenzela abantu abethu. Okunye lokho okuyimdlalo lokuzinto abantu abazikhethayo bekhethwa ngamakhosikazi abo. Esiyekele kesimentweni eyiyo sakhe isizwe sethu. Into yonke ilele ezandleni zethu Mthembu. Ngeke sikhombane ngemini sobani benza ukuthi thina njengesizwe kumele siphakamele ubuzwe bethu senzele abantu abethu.
Yelo ke ngumnumzana Bonman Khumalo isikhulumele sikabulelani loBhengula wakhethwa ngabokhumalo kuba inkosi yesizwe sikamthokazi
kangele ezinye ziyowagcina amasiko kangele amanyama
womanje sike sizwe ezokholo lwesikristu silo mthungameli Gomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Sibingelelani bazalwana abathandekayo ngosuku namhlanje. Kulo njalo hlelo lwethu lolu oluqakathekileyo kwabalulandelayo labalulalelayo. Uhlelo lokuvuselela umoya. Ilizwi lethu namhlanje sizalithola ngokuloba kukaLuka eTestamenteni elitsha isahluko esishumi nambili. Siqaleke khonapho evesini lika-16 sisiya kuma kwelika-21. Kufundeka kanje kuLuka isahluko esishumi nambili, Luke chapter 12. Siqale kuvesishumi ngesithuba uvesi-16. Wabalandisa umfanekiso wathi, izwe lomuntu othile onothileyo lathela kahle wazindla phakathi kwakhe wathi, ngiza kwenzani lokungenandawo engakuthela kuye ukudla kwami na? Wayesethi, ngiza kwenza lokhu, ngiza kudiliza izinqolobane zami nakhe ezinkulu ngibuthele khona ukudla kwami konke nempahla yami, bese ngithi kubo umphefumulo wami, phefumulo unempahla eningi ebekelelwe iminyaka eminingi, phumula udle uphuze ujabule. Kepha uNkulunkulu wathi kuye, wena siwula ngalobo busuku umphefumulo wakho uzakubizwa kuwe pho-ke izinto ozilungisileyo ziya kuba ngezikabani na verse 21 kunjalo kozibekelela ingcebo enganothile kuNkulunkulu ilizwi leli lisitshela ngomuntu wayezibona eseyisicebi esenothile elakho konke engasweli lutho nxa kwakuyimali wayelayo izifuyo wayelazo izisebenzi wayelazo imali wayelayo abangane wayelabo konke nje ayekufuna wayelakho wasebona ukuthi izinto zakhe lezi angenza njani ngazo yoba ziningi kangaka wasesithi hayi ngiyabona nxa kuyilokho okunye okungangena eziphaleni kahle ngikufake eziphaleni engalaneni ngikufake ezingalaneni nxa kwakuzingisuza namhlanje nxa kwakuyimali wayengahambisa emabhanga nxa kwakuzinkomo ezinye wangazisisa mba azihambise emlageni nxa kwakuyizindlu ezaziningi wayezaziqhashisa ebantwini lokho esithi yikuloja kwenzela ukubana imfuyo yakhe ingalahleki ingachitheki sizwanani kahle lapha akububi ukuba nempahla eningi akububi nxa impahla leyo ingeyakho wayiginqela wayisebenzela kuhle kuyabongeka kodwa okukhulu yikuthi nxa usulakho lokho lakho ungakubali njengokuqala lokucina kwempilo lokhu olakho kuli kuvesi 21 kunjalo kozibekelela ingcebo enganothile kuNkulunkulu onganothile kuNkulunkulu uba yisiwula njengoba ilizwi lisithi wena siwula ungabalisa konke wenze lokhu lalo kodwa umphefumulo wakho oza kufuneka masinyane uJesu ukuthi ngalobo busuku-ke bamhla lokho ukuthi uNkulunkulu ungenaphi lapha kasiboni sibona nje nezishaya isifuba lo ezibula ngempahla alayo wasekhohlwa ukuthi angazabe unganani ulani waziwa ngubani waziwa njani emphakathini ilangabe kungaphi uNkulunkulu nxa engekho phakathi kwakho konke lokho yibula ngoba uza kujiya asikhulekene baba Thixo sifundise kubana ingcebo umnotho omkhulu ikwazi ungakuqala okunye-ke kube sekulandela ngojesu siyakhuleka amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kozintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo yimi uNtungamile Nkomo
siyabonga kakhulu ke uNtungamile Nkomo sike sizwe ezabatsha
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa lo Comfort Mpofu oyisifundi e-University of Zimbabwe ongomunye wababotshwayo phansi kwenhlanganiso yezinaso ngenyanga edluleyo.
Alisibona sibambabambika kwezestudent activism kungoba siyazwisisa ubuhlungu obukhangelane obubhekane labazali bethu ngoba besibhadalela ukuthi siye ema-university awethwa lapha eZimbabwe. Ama-university lawa asecharge ngama-US dollars kodwa thina singabantwana bamasiko seven lama-vendors abazali bethu abanga-afford ama-US dollars onalawa. Acha ngama university elizwe lethu xa lisibona sigijigijima sile nhloso yokubana imfundo itholakale ibe accessible to umntwana wonke njengoba kukhothiwe ku-encraviwe ku-constitution yethu yezimbabwe ku-section 75 ukuthi education is a right for everyone ngakho lisibona sigijigijima uzostudent activism ngoba sizama ukumeka sure ukuthi i-academic freedom iyatholakala in our lifetime sisaphila sonke sikwanisa ukuba le-academic freedom umntwana lo mntwana ekwanisa ukufunda ngisho umntwana esivu 70 loba umntwana
bona umsebenzi wobukhokheli okukhokhela abanye abasakhulayo abasesikolo ngumsebenzi kulezi insuku esibona usesabisa ngoba kulesikhathi sokuthi liyake libotshwe lichaywe konke okwenzakalayo lokhu kuyini okwenza ukuthi uqhubekele phambili sithi hatshi laloba kulobunzima lobu ngizaqhubekela phambili ngomsebenzi lo.
Liqiniso leli silobunzima obuningi esihlangana labo ku-student activism ukubotshwa. Njengami nje sengibotshwe ka-3 ubotshwa kwami kwaMay ngahlala amalanga ayi-62 phakathi indaba ze-student activism. Uyaphuma uzitshela ukuthi hhayi mina sengifuka ukuchuma sengifuka ukuthiyana la kombukeli but ngibone ngani into le-student activism ile-calling phakathi ngoba noma usuphuma usithi ha kahle sengivuke ngichume ngasubona ukuthi ha no kule nto ephambanisekayo lapha njenge-student activist kuba nzima ukuthi uthule sucina ubuyela noma ukwazi ukuthi ngizahlangana lani khona ukuthana ukuthi lokuba yi-calling phakathi into engiyenzayo sicine sibuyela siqina noma nxa sibuthwa sitshayo kulokuthi kudampeni ama-spirit ethu kuyasiqinisa khona ukuthana ukuthi hayi noma sakwazi ukuthi sini.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa loComfort Mpofu ongumunye wabakhokheli bezinasu ababotshwa besethiswa icala lokutshengisela. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe sizasiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwezemidlalo iqembu leDynamos namhla linqobele ngezi Platinum 2-0 emdlalweni wenkezo yeJibuku Super Cup Final enkundleni yemidlalo eBaobab Stadium. Kolunye udaba lezemidlalo, wayengukapteni weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uEfrem Tshawanda sewathiwa lo mdlalo. Usezifuyela inkukhu kwele Botswana, kubika uJoseph Njanji.
UEfrem Tshawanda nguye umdlali odlale ukwedlula abanye bonke elizweni yiSoccer Star of the Year ngomnyaka 1988 lapho iqembu leZimbabwe Saints eliphakamise khona isicoco seligue. Phezu kwalokho-ke waba ngukapteni weqembu lesizwe ebelisaziwa kakhulu ngegama elithi Dream Team ebeliqeqetshwa ngumuye uReinhard Fabisch. Kodwa loba ile mbali enhle kangaka emdlalweni wenguqu uTshawanda uthi sewawufulathela lo mdlalo.
Angikho emdlalweni wenguqu kusana, ngenza something totally different. Apa manje ngenza chicken farming ngomanje. Awuyahleka ngikhuma iqiniso. No, I'm development, but when you are in South Africa, you can see the
development.
Ngeke lokunjalo team yet lay blue and white ayifuna ukuchinja emanye ukuthi ukuchinja ngikhuluma ngabantu mawuthi khokhela into ungayiboni ingane ayisebenzi bese isikhathi kumele udedele abanye ukuthi bangene babonde bangayenzani manje ngabo lokuthi angiyimi ngokwami hayi.
UTshawanda ubeka obulawayo ezobeka umuyi uRaman Gumbo yena adlale laye kusukela besasengabafana besikolo.
URaman safunda sonke saqala eMpophoma High School ibhora lethu uRaman wangalandela saqala eMpophoma High School but manje sibuye emathimini yena waqonda le lami waqonda le anime ngandlale eyinye lana ebhlweni wayithi yakobulawayo yena edlalele emplekeni wayithi isikhathi esiningi but waqala ku-idlizo lami wakathala kancane ukuthi ngeke u-idlizo umsalo umdlalo usibani wakathala kancane ukuthi ngeke uyi-team endikanamani. But unfortunately, we became teammates only at high school and we became teammates in the national team.
UTshawanda uzelwe ngomnyaka 1964 njalo uqale ukudlalela iqembu leZimbabwe Saints ngo-1984. Usuke kuqembu leSaints ngo-1989 nesesiyadlala kwele Germany lapho adlalele khona amaqembu abalisa ele SC Bona kanye lele Cologne. Ngo-1995 ulubhekise eSouth Africa lapho adlalele amaqembu abalisa ele Orlando Pirates lele Morocco Swallows. Uthe esethethe umhlalaphansi uqeqetshe amaqembu abalisa ele FC Sporting lase South Africa kanye leMutare City leZimbabwe Saints kwele Zimbabwe. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisa umthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.